Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I'm proud to announce today that we have discussed our issues and there is now unprecedented harmony and unity of purpose in the MDC cockpit. We all agree that we all eat to the people of this country and the party at large to discuss and resolve matters so that we will be more effective in providing hope and a credible alternative to ZANU-PF.
Umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi usekhomisane umlotha lesiphathamandla zebandla lakhe axabane lazo ngemva kokumxwayisa ukuthi achiye ubukhokheli bebandla. Uhlangothi lwezokulima olwe-Agricultural Marketing Authority lucela imvumo yokweboleka imali yokuvuselela iziphala ze-Grain Marketing Board. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ikhansili kumele inike izindlu ezisemzini weMakhokhoba, iminyela kanye leBurombo Flats abahlala kuzo babe ngabanikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi usekhomisane umlotha leziphathamandla zebandla lakhe axabane lazo ngemva kokuthi zimxwayise ukuthi achiye ubukhokheli bebandla ngoba eseyehlulekile ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare lamuhla uMnumzana Tsvangirai uthe bahlale phansi bakhulumisana ngokufuthelana okukhona phakathi kwabo njalo bavumelana ukuqeda ingxabano. Emhlanganweni loMnumzana Tsvangirai bekulomnumzana Tendayibhithi loMnumzana Elias Mudzuri abangabanye babantu ababikwa besekela imbono kaMnumzana Elton Mangoma yokuthi uMnumzana Tsvangirai achiye isikhundla kukhethwe inkokeli entsha. UMnumzana Tsvangirai uthe njalo kumele kube lenkulumo phakathi kwebandla lakhe leZANU-PF emzameni yokuhlenga ilizwe ebunzimeni elibhekane labo, ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Wengezelele wathi kumele kwenze ukhetho olutsha. Asizweni amazwi kaMnumzana Tsvangirai.
I'm proud to announce today that we have discussed our issues and there is now unprecedented harmony and unity of purpose in the MDC cockpit. We all agree that we all eat to the people of this country and the party at large to discuss and resolve matters so that we will be more effective in providing hope and a credible alternative to ZANU-PF. The people have invested so much in this great movement. Only on Saturday in Tafara in Chipinge, I saw a cheerful MDC cadre who lost a leg in a ZANU-PF-led violence in 2008. But despite his losing the leg, there was still a beaming smile and abundant hope planted on his face. We will not let him down. Together with many others across Zimbabwe, we have suffered in this tenacious struggle for positive change in the country.
Lo ngumkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai ekhuluma lentatheli zindaba eHarare lamuhla. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Rukari Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe yalilani lokukhuluma kukaMnumzana Tsvangirai wathi njalo ukhetho alusoze lwafa lwenziwa isikhathi salo singakafiki.
Labantu abahlanyayo abangaboni ukuthi iZimbabwe ibuswa njani. Ubuyela ku-JNU akuncedi lenxa yokuthi sikhona babe lesikhundla ezikhulu ezefinance ezani. Kodwa kula nto abayenzayo bazokubanza bayenzeni nekathesi. Njengoba bengabambananga besilwa bangayenza njani into leyi. Ayincedi abantu laba ngabala ideas yokulungisa i-economy yethu lapho. I-economy leyi inzima ngenxa yokuthi kulabantu phakathi kwethu lako abantu abahluphayo then sokuthi abavela kwamanye amazwe labo bayalwa lathi kuyaziwa khona ukuthi hhayi iZimbabwe ilamaproblem. Indaba silamaproblem. Amaproblem akhona ngenxa yokuthi abantu bafuna inotho yeZimbabwe. Abafuni ukuthi abantu beZimbabwe baphumelele. Yinto enkulu yona leyo. Manje oTsvangirai uzele ngabala ideas bayalwa balweba. Angazi ukuthi balwelani. Ukuthi iJNU lokhu asikhohlwa ngenxa yokuthi sawina ama-election.
Uthi njalo uTsvangirai kumele kwenziwe ukhetho olutsha olukhululekileyo ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe. Lithini ngalokho?
Mngani wami, senze amanye ama-election, senze ama-election sawina 61% babu mkabe le oba two-third majority ye parliament le senate so zamali ama election anjani akula nto ibonakalayo ukuthi ama election angayenzwa because science ama election sawina and simele kathesi sifufile izinto ezazikhuluma ema election hayi khona ukuthi si start isikhathe sikhumbula nama election tena okwama election sifuphela vele sesikhohliwe okwama election esifuna ukuthi kulungiswe yinotho yethu yinto eqhathakileyo yinto enkulu yona layo ukuthi silungise into yethu abantu bethu bahlale sekelele
umnumzana Rukari Komboi sikhulumelise bandla lezanu PF.